Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ezimeleyo esebenzela emazweni atshiyeneyo omhlaba eSwiss Aid luveza ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili ekwebiweni kwegolide elikhitshwa elizweni nkudlu lisiyathengiswa emazweni agoqela eleUnited Arab Emirates. Igolide elebiwayo leli libiza phakathi kwamabhiliyoni angama-23 23 billion US dollars kusiya ku 35 billion US dollars ngomnyaka. Amanye amazwe okuthiwa hamba phambili akoqela ele Mali lele Ivory Coast. Lokhu kuza ngemva komnyaka umsakazi Al Jazeera wethule ifilimu eveza ukuthi igolide leZimbabwe liyatshontshwa iziphathamandla zikahulumende. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere uya kulandula ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende baphathekile kulolu daba.
Washington has no moral and legal basis to interfere or play a superintendent role in our domestic processes, regardless of the magnitude of its illegal regime change agenda interests in Zimbabwe.
IMelika ayilalungelo lokungenela endaweni zeZimbabwe. Amanga abo okuthi izithezo zenodo zikhangelane labalutshwane asegcekeni njalo kufanelanga emukelwe. IMelika kumele ibe lenhloni zokungenela indawo zeZimbabwe ngoba ilezandla ezilegazi elivela empini eziqalwa yiyo njalo zibangela ukungahlaliseki kwamanye amazwe.
Umnumzana Jan van Muswere ngumphathintambo obona ukwethula kwemibiko. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights.
Kuyasethusa ngoba kutshengisa ukuthi kasila kabi serious ukuthi sivale ukwebiwa kwama-precious minerals agoqela ogolide lawa ehambe siyathuthukisa amanye amazwe. Ungakhumbula sike saba le dayimana lalo elinyamaleleyo njalo futhi eZimbabwe. Khathesi sesisizwe ukuthi iZimbabwe ngezinye zamazwe e-Africa alahlela igolide lawo kwamanye amazwe ikakhulu awe-United Arab Emirates. Lokhu kutshengisa ukuthi kuyiproblem athi kuphele yeZimbabwe njengoba bekaphathe e-Africa. And inkinga leyi isentweni ezimbili e-Africa. Okokuqala, abantu abasebukhokhelini e-Africa, iningi labo kalilani labantu, kalilani lentuthuko kaZulu, kumbe intuthuko yelizwe, bangenela phana nje ukuthi bazidlise bona. Kukanti labo kanti ambagconi kangako, inkinga ibisisibakithi thina izizalwane zalawo mazwe. Lathi siyaphatheke ebuseleni bona lobo, ngoba amasela wona lawo yithe siwatshaye siwaqakezela izandla. Amasela wona lawo kumbe bona laba abakhiphi izembiwo zethu emazweni wonke yithe sibagidelayo, yithe sibaqakezela izandla, yithe sigqoka ama-t-shirt abo, lamazambia abo, sitshone siqatshwa lilanga, sihlalele bona ukuthi babuye begade phezu kwegolide ebelebileyo balikhiphela izweni. So thina abantu bezwekazi le-Afrika silenkinga kakhulu.
Uhulumende uyavuma ukuthi igolide liyebiwa, kodwa sambona elandula ifilimu ethulwa yi-Al Jazeera, i-documentary ye-Al Jazeera eyayiveza ukuthi iziphathamandla zikahulumende yizo eziphatheke kumisebenzi yokuntshontsha igolide. Wakulandula lokho. Ugwalo lweSwiss Aid lolu ubona elwamukela njani uhulumende?
Angiboni mina uhulumende weZimbabwe elamukela lolu chwaningo, ngoba kaluvelanga kuye, luvele ebantwini abaphandle. Ngakho bazabasola, yikho phela basola i-Al Jazeera, bathi khona ngamanga, kodwa abasitshelanga bona iqiniso. Ngoba bona bayavuma ukuthi igolide liyakhitshwa, bese besithi lokho sokuvelile kuluchwaningo ngamanga, bese besekela kukusitshela ukuthi okuliqiniso kuyini. Ngoba Nkomo, nxa kuyikuthi wena uthi hayi lokhu kungamanga Maphosa, kumele ungitshele ukuthi hayi lawa ngamanga ngamaphosa, iqiniso nani? Awunginiki iqiniso, kodwa uyavuma ukuthi kuyoniwa. Ugcina ungishiya ngicabangela ukuthi hlezi ingxenye wena uyakwazi ukuthi okuliqiniso kuyini, kodwa uyakufihla ngoba lawo ingxenye ulesandla kikho. Yikho kucina kuyikube kusubuswayo kucabangela. Kokanti akumelanga sifike sesifike ekucabangeleni njalo. asibambeni evidence bese gcekeni sibone ukulungiswa kwezinto zona lezo zilungiswe kuhle ievidence iphume
kahle kahle kuyini okumele kwenziwe ukuze kwenqatshelwe ukuchaphazwa kwenotho yeZimbabwe le Africa nje jikelele sikubonayo
okungenziwa kulula kakhulu akudingi into enzima kakhulu into elula kakhulu edingwenziwa ngizaqala ngeZimbabwe eZimbabwe okokuqala ngasi devolveni amandla aye ezabelweni kuma district lama provinces
Umnumzana Khumbulani Maphosa yingcwethi yezombusazwe njalo ekwinhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ube secingweni loNtungamile Nkomo owe Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.